Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuse ni mtuagazi ngolwesi ni mshaka 6 kuzibandle la 2022. Igama nguntunga milinku mo. Ezi hamba pambi li. Kupupe abalichumila nenge COVID-19 eZimbabwe izolo. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBay Bridge bezama ukuchapha ngokungekho emthethweni besiya kwele South Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurawundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshi likaZulu eBalagwe lidilizwe ngabantu abaliqubhule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba umnumzana Joe Biden ukungena embusweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu abalitshumilane 14 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula inkulungwane 1,379 belo mkhuhlane lo. Lokho kukweze inani lasebedliwe i-coronavirus laya ku-5,092. Abaphethwe yilolu bhubhane sikhuluma nje baphezu kwenkulungwane ezingamatshumi amabili 24,252. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu-6,834. Abahlatshwe esibili bangu 8737 kuthi abahlatshwe esithathu bangu 1051. Amapolisa eBay Bridge athi kulabantu abathathu abagalule bafela kumfula uLimpopo ngesikhathi bezama ukuchapha bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho. Inkundla yeZim Life ithi amapolisa akhiphe isidumbu esisodwa emanzini njalo imizamo yokukhipha ezinye ezimbili iyaqhubeka. Lenkundla ithi amakhosikazi ababili balaba bantu iwo ahambe ayabikela amapolisa ngalesi sehlakalo ngovulo. Babikwa bebanengi abafaka impilo zabo engozini ngokweqa uLimpopo egcwele kulezinsuku besiya kwele South Africa ukuyadinga imisebenzi ngoba bengela ama-passports. Abanengi bayabotshwa njalo mihla ngemihla ngamapolisa lamasotsha kwele South Africa bebuyiselwa emuva. Sixoxe lomfundisi uSeni Spanda owenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Lesi sehlakalo kumele silethe ubuhlungu enhlizweni zomuntu wonke olapha eZimbabwe, kungakhathelekile ukuthi ungubani. Kubuhlungu kakhulu ukuthi nxa abantu bakithi bengakhetha ukudliwa zingwenya, bengakhetha ukugalula emfuleni, bebalekela ukudubeka okungapha kithi. Njalo siyananzelela ukuthi laba bekungabo baba beminye imizi abazama ukuthi badingele abantu ababo impilo, lezimuli zabo impilo, bayedinga ukudla ngoba singananzelela ukuthi khona kale goli le misebenzi abayitholayo iyabe iliyana ukuthi ibatholisa ukuthi bedle bathole okuyethunjini kodwa bengasoze bakwanisa ukuba lezinye izinto. Ngakho into ebuhlungu kakhulu ukunanzelela njalo besibona amaZimbabweni amaningi ababambileyo bebabeke ngaphandle kwegaraji lokuqala nxa ungena eSouth Africa njalo bebabise kuphela ngemuva ngaphe Zimbabwe abaningi kakhulu ikati njalo sibona limfanekiso ebulenjini eyabaningi abachapha lomfula izulu linile kangaka okuyingozi angibona into ikhulumisana lathi njengamazi Zimbabweans ukuthi kuyamele sizameni ukulungisa ilizwe lethu ukuze umnotho khona phe Zimbabwe kwanise ukwanela wonke umuntu into yenza ukuthi abantu baswele elizweni elile notho lona ngwaye linjenge Zimbabwe okulomhlabathi omuhle okukhona igolide okukhona oplatinum okukhona izinto eziningi kutsho ukuthi lokho kukhombisa ukuthi kulabalutshwana ababeyi babasuthayo abaningi belamba leyo ndaba umele ilungiswe yithi thina abantu beZimbabwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu eZimbabwe akwanise ukuthola ukudla akwanise ukugcina imuli yakhe kungadingakali ukuthi azathathe ingozi kumbe agcine egalula ezama ukuchapha engene egodle
abanye babantu abeqa lomfula abafohla bengena kwele South Africa ngaphandle komthetho babikwa bengabantu abangela ama passports ngoba ayadula eZimbabwe ethi edula enjalo abuye engatholakali futhi kuyini okungenziwa
kuyadingakala ukuthi uhulumente alungise indaba yama-passports ke sabona kukhulunywa ngama-e-passports kodwa lawo singakhangela wona lalawo nje ama-passport wona lawa ama-ordinary ones avele ayedula kakhulu okokuthi abantu abaningi abala mali yokuwathenga akho kuyadingakala ukuthi yona i-passport umkayo ibe yinto elula kube njengesithupha lanxa njengoba nxa umuntu esiyathatha isithupha kube lula ukuyithola i-passport kodwa siyananzelela ukuthi i-passport lapha eZimbabwe iqinisa iba ngani ligolide yikho abantu sebehamba ngokuchapha ngendlela ezingavunyelwayo ukwenzela ukuthi beyingena egoli njalo-ke enye into okumele kukhuthazwe uhulumende ukuthi leloyana uhlelo lokuncedisa ukuthi umuntu athole isithupha athola amaphepha ikakhulu ngapha emathebeleland siyazuthi abantu abaningi behluleka ukuthola isithupha ngakho kuyadingakala ukuthi bancediswe ngoba nxa ungala sithupha awusozeuyithole leyo passport ngakho kuyakhuthazeka ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe engafaka uhlelo olokuncedisa abantu ukuthi betholeke izithupha njalo betholele ama-passports
umfundisi uSeni Spanda ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance isikhulumeli samapholisa umnumzana Ponyathi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Ilitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngumbhuqazo wegugurawundi elifakwe yinhlanganiso yeibheji likazulu ebhalagwe ngomfumfu lithi liziwe ngabantu abangaziwayo abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamizi ngolwesibili. Lenhlanganiso ifake ilitsheleli kulandela ukutshontshwa kanenginengi kwamanye amatshe elaliwafake endaweni efanayo. Sixoxele umqondisi walinhlanganiso umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ngithole ucingo kwesinye sezakhamizi zakhonale eKhematopo singitshela ukubana izolo ebusuku ngo-9 kube lo mdumo ezozwileyo zithe zacabanga ukuthi engxenye kusemayini odwa kudutshulwa khona amahola kodwa ekuseni zithole ukubana lilitshe lesikhumbuzo elidutshuliweyo kutholakale imzila yeroli abacabangela ukuthi bekungabe kuyiphuma kangikwazi ngoba yikho abakuthileyo lakubuthi yikho abakucabangelayo esizakwenza kathesi ukuthi lathi sizahlala sixoxisane lazo izakhamizi ngoba izakhamizi zisakhuluma lazo phambilina sikhulumisane lomphakathi wemathebheleleni leZimbabwe in general ukuthi njengoba kwenzakale lesi sehlakalo kungathiwani.
Ekuntshontshweni kwelitshe leli osokuke kwenzakala ngaphambilini sithe sikhuluma lawe wathi awusiboni isidingo sokuthi litshele amapholisa lokhu ungasiboni yini leso sidingo
Indoke ngikholwa ukuthi uyatshela amapholisa angazi ukubana kungaphathisa kanganani. Ngizakuzwa abanye esisebenza ndawonye nazo izakhamizi ukuthi zithini, kodwa mina kangila confidence labo, ngoba ungakukhangela konke lokhu kwenzakala ngemva kokubana lo ophetheyo u-Emerson esithi abantu kabakhulume bekhululekile ngodaba lombhuqazwe. Kodwa ungakhangela mhla ka-22 December siyalisiwe ukubana senze isikhumbuzo sokukhumbula labo abafa ngombhuqazwe. Yena ubuyile lapho kobulawayo waba nomthandazo odugcwela abantu. Thina satshelwa nge-COVID kathesi bahamba bahabhomba. So kuya kubonisa ukubana akula kuzinikela, akula qiniso lokuthi udaba lombhuqazwe njengelizwe sesizimisele ukuthi silulungise. Uma kuyikuthi yena njengomongameli ozimisele, okutho abanye bakhe whether ephathini kumbeni engajeni zikahulumende ezehlukeneyo bakhona abangavumelani lakho, ngoba ayisizo zakhamizi zeBhalagwe, ayisizo zakhamizi zemathebelelendo ezikwenzileyo lokhu. Kodwa kusobala ukubana ngolunye lwey'ngaja zikahulumende ezikwenzileyo. So mbona ngazathi ukuthi kuthe udaba lombhuqazwe kalukhulunywe kukhululekile, hhayi akusilo qiniso ukuthi solulungiswa, akusilo qiniso futhi kubamba abantu amehlo. Kodwa abantu akufuzanga ukuthi bephele umoya, akufuzanga kubenikeze ukwethuka, kodwa kufuze bezimisele ukuthini, befuqe besiya phambili ngamandla.
Nxa zisitsho izakhamizi zithi kuyini kahle kahle okusetshenzisiweyo ukudiliza leli litshe obekudubuka?
Bathi bona umdumo abawuzileyo bebecabanga ukuthi yilokho okusetshenziswa emgodini, bephinde bethi yibhomba. So okutshenzisa into nje efananayo, okutshenzisa into ngabe kuyidynamite esetshenzisiweyo ukuthi kututshulwe. Kodwa umuntu umdumo bathi bawuzile ngoba abantu abayibo abafonileyo, I think bathi izakhamizi eziseduzane zonke nje ziwuzile umdumo wangkhona, zacabanga ukuthi engxenye kusemgodini zihola. Kodwa ekuseni basebethola ukuthini, yikho lokho. Kodwa bona bathi bacabanga ukuthi kwabe kuyibhomba.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo, ngomqondisi wenhlanganiso yebhethu likaZulu, isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi, uthe ubengenelisi ukukhuluma ngoba ubephathekile. Inhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ithi uhulumende kumele ethuthukise ezemfundo lonyaka ngokwengeza inani lababalisi abakhona ngokuphindwe kabili, ebakhuphulele iholo njalo akhe ezinye izikolo. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso umnumzana Sifiso Ndlovu.
Kasiqhubekeleni phambili sithuthukisa ezemfundo, kube khona izindlu zokufundela eziningi ezizakwenza ukuthi abafundi abakusendlini ngayinye bangaze baminyana. Into yokuqala leyo. Sithi njalo le nani lababalisi abumele babe khona ezikolweni lengezwe. Okwesibili lokho, kuthi nxa sesibaqhatshile ababalisi sisibuye sibagcine besuthisekile kakhulu ngendlela abasebenza ngayo, ngezinto abazitholayo ukuthi bazisebenzise, kanye leholo labo elibenza phela bagcine izimuli zabo. So kutsho ukuthi lapho nxa sikhangele ke ibhajethi yezemfundo ivelena ngokwayo, kumele ukuthi ngaye isukumile. Le khona kathese ngibone idlalela ku-14%, ikhuthile sibili phosa ngaye ithe yengeza abanye amapercentage ayishiya kalombili. Kube kungathi kungasincedisa ukuthi sibone ezemfundo sibili ziphiwe imali ethe thuthu. Kodwa mhlawumbe unqonqosho wezimali ubonile ukuthi ngakula ndlela enhle angayizuza ngayo imali, wasephongukukhamela elikwalokwalakho kuncunyane. Akusoze kusenelise, akusenelisike. Ngiyaphinda njalo, asithuthukiseni ezemfundo, ngama-classrooms abe maningi ukuze abafundi babe khona, siqhashe ababalisi ngobuningi babo, sibuye njalo sibaphe izinto zokusebenzisa. Kanti-ke njalo futhi sibuye sibanike iholo elizabenza bagcineke emsebenzini, bagcinele izimuli zabo.
Ungathi basilela ngesilinganiso esinganani kathesi ababalisi? Bangaki esilabo njalo abasilelayo bangaki?
So kusiya ngokuthi okhangele yena uthini. Thina esikukhangelise njengenhlanganiso yezimpobethi association ukuthi nxa amatasis lawo esilawo kathi singawaqhuma kabili. Sivele sabe sifuna inani lababalisi abangalabi sabo kathesi. Okuyinto enzima efuna ukuthi enziwe ngokuhamba kweminyaka kusiya phambili. Ngokusho lokho nje ukuthi kule 130,000 ababalisi abakhona emsebenzini. Aluba singathola abanye abafika ku 130,000 siye ku 260,000 ababalisi elizweni. Silakho ukuthi iclass ngayinye ngayinye ibe labafundi abangafika ku 20 loba ku 25. Lokhu kwenza bangaze baminyana abantwana. Kati ke le curriculum yethu le esayithuthukisayo ivele yona ifuqela ukuthi inani labantwana eklasini lingani laba baningi kakhulu. Naku phela sesisenza lokhana abakuthi ngesilungu i-continuous assessment okwenza ukuthi umfundi ngamunye ngamunye ahlolisiswe ngokwenza kwakhe ngemihla ngemihla esesikolweni. Lokhu kakusho ukuthi ungakwenza kahle nxa abafundi bebaningi. Kudinga ukuthi babe balutshwana. Nxa besabalutshwana kusho ukuthi inani lababalisi kumele libe babaningi abazathi bakhangele labo bafundi abaseklasini eyabe iqaliliwe. Lokhu sikhangelela ngokuthi mhlawumbe inani labafundi lokwalo liyabe likhula nalo nesilinganiso esifanayo kancane kancane.
Ukhulume ngeholo lababalisi ukuthi kumele bahlawulwe imali ezwayo ukuze bahlale emsebenzini. Imali nelikhangelele.
Kamthandi ke ukuthi ngihlinzele ezibini imali yababalisi kungasingcuba. Nanku phela sokuvamile ukuthi kulo lalo okhuluma ngababalisi sefunda ukulinganisa isikali sakhe kathi isikali sikambalisi singaka. Kodwa kwemoyeni kwamanje ngizagcina le nto ingaphakathi. Sisukisela ngo-2018 besiloke silwisana lokuthi ngayo uhulumende usibisela kuleyana imali ka-October 2018 isesengama-US dollar. Ibe yimali ethengayo leyo kanti-ke njalo lenani layo belingathi linani elisisuthisayo.
Umnumzana Sifiso Ndlovu ngowenhlanganiso yababalisi iZimbabwe Teachers Association ZIMTA. Uhulumende yena wazise ngolwezi ukuthi ujonge ukwakha izikolo ezizinkulungwane ezintathu 3,000 kusiyafika umnyaka ka-2025. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Inews Day ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze amalunga e-ZANU-PF ukuthi amukele impumela yokhetho lwenkokheli yaleli bandla ezabelo lanxa nje abanye besithi baqilibezelwa. I-Chronicle ithi owake waba ngumahluleli we-High Court obhubhe ngompalakazi umnumzana Siwanda Kennedy Mbuso Spanda usephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe i-Politburo ye-ZANU-PF. Isikhathi sembiko yenu.
Ngiyabingelela kini lonke basakazi beStudio 7 kanye nabalaleli bonke ngendawo ngendawo. Ngiphepha kulolu COVID. Ngithi happy new year kini lonke. Igama uGodfrey Okhumalo ngizela elupane eJojolo. Sakazi udaba ngilo ngendaba lamapassport, ama e-passport lawa amasha. Mina kuphuma ipassport amasha kanje noma ipassport. Ipassport yami yakudala ingaphumi. Ludaba olishiywana kubandla leZANU-PF eliphetheyo noMinister wamafezi uKhazembe Kutongwa noKhazembe Kazembe. Ngithi disiphatha kanjani uhulumende weZANU-PF leza passport amasha singathola ama passport esawenzayo. Leza passport abantu bami nami namanje aphumanga abantu abafunda ngamaphepha angalunganga eSouth Africa. Kwathi ngaphela ama passport bentu bathola ama student permit namanje angaze aphuma passport akhona. Ngihlukumezekile kweSouth Africa abantu abafunda nzima mpathe izimali ezijiswe every day each and every month ukuthi abantu abefunde ngenxa yegovernment yesiphethe ZANU-PF. Ngithi awayisinikeze ama passport bezinezimali zethu uhulumende ZANU-PF ongasuthi imali zabantu amadolobha abantu behluphe abantu beZimbabwe manje bakhulisa amaporta up and down behlupheka abantu akawazeli buhlungu na uhulumeni weZimbabwe lohulumeni weMDC zwelana buhlungu iqembu laliphisa leZimbabwe alila into elikhulumayo liqembu nje elifuna ukuvotelwa lingasiseli lutho ngithi phaphamani bantu bomthwakazi ngala maphathi amabili lawa iZimbabwe neMDC akula nto abayenzela abantu bemathepeland nje abantu baZimbabwe nje akula nto abayenzelana ngaphandle kokutshontsha izimali nokuhlumiza abantu kuphela manje sihlungizwa amasosha sihlungizwa wonke umuntu eZimbabwe akula lesi sizolikhuluma sihlumizekile lizwe leZimbabwe enough is enough akuphele Zimbabwe lives matter omthwakazi lives matter akuphele konke lokhu
Salbona and Zabona Savas Studio 7 in Avalali Wonke. Happy New Year, San Bongela, Avangele, Kulungulava in Zemosa, Singati, Navano, Yago Musi, Yago is Bussis or 22, even as Bussus knee. A whooping little officer and Goma Lambus. Is a Tanda, Mafishan with the cup of cupways in the Venice Little Zona is all law. Is of Sanda is Kameko, a Zabivanda Lizan PF Avancha, Avatala, is Alvazu Gula. This is Kali. Kuzwakala ukuthi umuntu yomdala yakhala mina ngangithi ngaloba ngingathenga ukudla kugcwala umuzi ngimfidi kokwami nomkhulu wami basuthi izisu ziqumbe kodwa ubovu kwamakhelwane elambile akungisizi ngalutho akungisizi ngalutho ngizuba kumoya omunye eba exolisa laphana ngathi ngumuntu omdala ke futhi unonembezi akadeserve ukuba sebandleni leZANU PF ngoba abantu bebandla leZANU PF afe unembeza inhliziyo
siyalibulisa lonke bastudio 7 tinkamini nkomo kini lonke bantu bakastudio 7 bonke hlobo kuyasibisela iindaba ezimnandi kodwa ke into esiyicelayo sicele into ingene kumnankakho engathi siyamzonda yena engayizi kahle sicele ukuthi naye ezwe isikhalo zethu kube izimpoko yayiyizimpoko khathesi ibulawayo kwakukotuthu ziyathunqa khathesi uzokukodezethi khona ukuthi sinenze njani njengoba sesigcwele umhlaba wonke lomhlaba wonke sesiphendukele la ususihaqaza
Si boy van, secelo kute kesbonele lati lami abo. Benkosi, kabe zulomuhle. Ayi siyabonga Nkosi 22 oyiye ah 2022 oyiye ngithanda nyani nyani kumagumba mano omhlaba Cape Town Obulawayo Impowenzi Kezi Lupane Wange efolosi sikhona eHarare ke ayi ngiyalithanda bantu benkosi akukho kubi ngithanda ngithanda udalwa wamomuhle udalwa umuhle umfowethu mogeni nguyinyalaphana esibangani 1 ngiyakuthanda mfowethu ngiyakuthanda awubagithi ngiyazi kukhona umsele ngambulisanga ayilonge ngibivinyelele bakithi likhona ngiyakazi ngiyazi ihlubo zabo yepi yepi kodwa fakani mask fakani mamask bantu ngigeze izandla sanitize bantu imikroni khona upani lukhona lolu japhuke bakithi ngilithanda zigcine nakomusha moveni ngwenya edaluka
Sanibonani basakazi bakwa-Studio 7 nabalaleli bonke nje bonke kuzindawo lapho kufinyelela khona umsakazo we-Studio 7. Nginombono omncane nenkulumo engilokuyizwa ikhulunywa ngugawule lalo bathi Joseph Chuma. Abathi bona ama-sanctions alethwa i-opposition party i-MDC Alliance. Right, ngizibuza ukuthi mina ngoba ingekho embusweni kungasiyo ephetheni. Iwabuyisa njani ama-sanctions ngoba kayithe embusweni. Bona njengabantu abaphetheyo ugawule lo Joseph Chuma abahambe phela bayewavalisa bona ama-sanctions nawo afakwa i-MDC Alliance. Kuthi ukuthi ngezinye indlela MDC Alliance ine-power ukudlula iZANU PF. Bona kabavume lokho ukuthi MDC ine-power ukudlula iZANU PF. Okunye futhi ngizama ukuthi ngicebise lawa amadoda angithi lawa athi afuna ukuqhuma ilizwe. Ngibona ngathi ngithi as long as kungela muntu wemthwakazi oseparlamente akulanto engenziwa bafowethu. Thina nje into esingayenza ukuthi sikhampeneni kuphela sithule. Mina ngindlela mzohamba ngiyovota mpela ngivotela yona imthwakazi, kodwa ke nginanzelela ukuthi asikhampeni inini nje ukuba siluyisele ukungena eparlamente, singathi thina sifuna ukwehlukana leZimbabwe lemthwakazi beyodwa. Lokuhlana kunzima, kunzima kufuna abantu sebekhona ngale phakathi, kodwa nxa sisesengaphandle akulanto vele inkulumo nje yabe iphelele emoyeni kuphela. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo yezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abantu abanengi bafa mahlayana esigabeni esilempi kwele Ethiopia eseTigray ngenxa yokusilela kwamaphilisi nemithi yokwelapha. I-Reuters ithi intshantshi kumdlalo we-tennis uNovak Djokovic waliswe ukungena kwele Australia ukuyaphatheka kwimidlalo ye-Australian Open ngoba engahlali jwanga ijekiseni ye-COVID-19. Singene kudaba lweMelika. Leli lizwe namuhla linaza umnyaka ngemva kodlakela olwadalwa ngabasekeli bakaDonald Trump abahlasela iPhalamende mhlaka 6 ngozibandlela nyakenye ebezama ukuvimba ukungena kukamongameli Joe Biden embusweni ngemva kokunqoba uTrump. UBiden ukhangelelwe ukwethula amazwi phezu kwalesi sehlakalo namuhla. Igqwetha likahulumende weMelika elikhulu u-Attorney General uMnumzana Merrick Garland wethule owakhe umbiko izolo ethembisa ukuthi basaqhubeka ngophenyo lwabo, njalo uthe bonke ababalesandla kulolu dlakela bazabotshwa bajeziswe kungakhathalekile ukuthi bangobani. Uthe okwamanje sokubotshwe abasolwa abedlula amakhulu ayisikhombisa 725. Iparlamente layo iya phambili ngophenyo lwayo. Abanye bathi uTrump laye kumele abotshwe ngoba kunguye owatshotshozela lolu dlakela. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
UTrump okakathesi mina ngiboni bemuhambisa etilongweni obembopha ngoba he's a former sitting president. Bangayenza khonoko, I think base beqalisa labo another president eyokuthi every other president ovela kwenye iparty, whether democratic or republican, base bebabopha. So okakathesi mina ngibona ngathiwa bazamreprimanda or something else, bebabophe people who are around him. Ngoba sibona ubufakazi obuningi obukhona, they already would have locked him up. Now try it was another country. But I think the sanctity of the country, the MIT heat division of the country, is not conducive.
Ungathi sikhona yini isifundo abantu beMelika abasitholileyo kudlakela luka January 6?
Sibona ukuthi the ideal of democracy kumele uyilwele wena ngokwakho umuntu lo muntu lapho okhona, ngoba into yakhona ayilula and it's not just for one person. Sibona ukuthi iAmerica the majority has stood up and instead of ukuchuchisa ukugijimisa ama investigations, they have done these things slowly, meticulously, but surely. That's what I would say what is fundo sangkhona.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabathathu bakuleli abagalule bafela kuLimpopo eBeitbridge bezama ukucapha ngokungekho emthethweni besiya kweSouth Africa. Ilitshe lesikhumbuzo seGugurahundi elifakwe inhlanganiso yeibhetshu likaZulu eBalagwe lidilizwe ngabantu abaliquphule ngento edubuke njengebhomba yethusa izakhamisi. IMelika namuhla ifikisa umnyaka ngemva kokuhlaselwa kwephalamende yayo ngabasekeli bakaDonald Trump bezama ukuvimba ukungena kukaJoe Biden embusweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.